Yebo ke kunenge mfisi kube nelise ukukwenza njengemhlangano we-TCCC kulumnyaka ophela namuhla umnyaka ka-2023 sakwanisa ke ukuphumelela kukhetho lwenzwa ngo-August 2023 sanqoba ke umnangagwa waze waqili bezela wa-announce ke ama-results angayisiwo kodwa kungasenani kuma-results nalawa wakha wa-announceayo sabeka sure ke ukuthi kathole i-2/3 majority efunakalayo ukuthi atshintshe ke i-constitution yelizwe enza kufunayo ngakho yikubona manje ezama ukurecall ama-MPs ethu nama-councillors ethu ezama ukuthi athole ke i-2/3 majority yona leyo nge-back door sibuye kumakhansili emakhansilini sathatha kamakhansili angu-33 out of 34 njengebandla le-TCCC silama-meya lama-deputy meya lama-chairpersons amakomiti kuwo wonke amakhansili-ke lawa esiwakhuthaza kakhulu ukuthi asebenze gadalala asebenze eseqinisweni engabi lobumenemene asincedeke imuli yeZimbabwe ngendaba zamanzi ngendaba zamasuweji ngakho konke okuhlupha okuqondane lo councillor siyabakhuthaza kamakhansila zethu elizwe lonke jikelele ukuthi basebenzele abantu basebenze gadalala basebenze bese eqinisweni njalo-ke uzabona ukuthi kulo umnyaka unlike iminyaka edluleyo isadaki layo sayikhonvinsi yaze yathi hhayi eqinisweni ama-elections eZimbabwe akho eqinisweni they are not free and fair kwakukhitshwa-ke isadaki lezinye izinqumo ezijiyeneyo ezazikhona eZimbabwe zihlola-ke ukuthi ukhetho luhambe njani bonke bavumelana ukuthi hhayi ukhetho lweZimbabwe uzange luhambe kuhle ngalokho umnumzana Mnangagwa asingeke-ke simrecognize njengomongameli weZimbabwe ngalokho-ke sikhangela ukuthi ngo-2024 kusiya phambili kuzaba lokukhulumisana-ke ukuthi sibuye le-transitional authority ezakwenza ukuthi kwenziwe ukhetho olutsha masinya singamelela u-2028 ukuze uZimbabwe abe lohulumende osemthethweni.